izinto lezi zingazisenzakala kanje ziyazidinga ukuthi zidingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo, ngoba ngaso kunje tips omunye la uzakhuluma okwakho, omunye ukhuluma okunye, omunye acabangele lokhu. Kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-bank spaces, sisebenzisa amabalayini mhlawumbe angayisiwo, sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela. But okuqakathekileyo tips ukuthi kucubungulwe kakhulu laba abaze security bacubungule kakhulu, badingisise sibe zoyefika sibile endabeni ye ukuthi kubangelwa yini khonoko, ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe. Lapha kwenzakalani Xawule?
Even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe, befika befake i-cyanide konke ngaphi ngaphi, babefika bemthe ngaphi imota ibe involved engozini, njalo njalo, into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa-ke okokuqakathekileyo vele Gibbs ungakhangela anti laphana uMnangagwa ecansanda ukungena wahlangana lebhomba e-White City, kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzakala. Okuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayibo abacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini, even lakathe sikhona okokwenzakalayo bamele betsho ukuthi kubangelwa yini kuloku ganga okuthile kuleyo kumbe amasela kwesikhathi abefuna uyatshontsha abantu ababefuna befuna ukulimaza abantu, kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle. Yiko kumele kudingisiswe kubese bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi lini njengabantu bezanube?
Akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi Gibbs njengoba ngisitsho ukuthi into le ivele yinto eke yayenzakala le emuva. Kodwa ukusikhathaza kwakhona yikuthi khonokona okwenzakala emuva asizange sibe kwazi ukuthi kwayenziwa ngobani. Phela yonke into Gibbs kumele icubungulwe then ithi bring the culprits to book.